isikhathi sembiko yenu.
Salibonani, salibonani basakazi abahle baka Studio 7. Ngiyalibingelela Ntungamile Inkomo, Chris Gande, Losiswethu, Sithandekile Mhlanga. Ngilibingelela kakhulu, ngijabula ngendaba ezinhle lezelisinika zona. Basakazi bethu abathandekayo, mina ngiyajabula kakhulu sibili uma lindaba engizwayo ukuthi umama uMakhubu ufuna ukuxotshwa ngale ku-MDCT. Kungaba into ejabulisayo kakhulu 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 sibili, ukuze la yafunda isifundo lesiyani wayesenza kubantu bethu be-MDC Alliance, wahamba wabaxotshisa ephalamende, kaxotshwe laye kufanane sibone. Ngiyabonga.
Salubonani balaleli be-Studio 7, bantu abathandekayo, bantu abahle, siyalibonga kakhulu basakazi, sijabulela indaba lezi lisinikeza zona. Ngiyaluza udaba lapha, ngimamela udaba lapha umama uMakhubu. Thokozani uMakhubu, nanguyose osekhalisa iyoweyowe lapho, sezwakala ingane sokugijinyiswa amaphepha ekhothi sevimba ukuthi omonzo labangamxotshi. Kuyasimangalisa nanti kati uMakhubu ukuxotshwa ephalamende, ukuxotshwa ephalamende kubuhlungu, naye kuyamhlukuluza ukuxotshwa ephalamende. Angithi nguye umenzi wakho lokho, nguye umqali wakho, nguye uqalayo lokho, nguye umnikazi wakho. Futhi angazi nokuthi kathi kungenzakala kanjani ukuthi la maphepha awafakayo iyayikhothi ihlita. Angazi nokuthi ma kuvuma ihlitade lobe uyefaka kuma-public toilet ama-city council, abantu bazisebenzisele amaphepha lawo ama-toilet lapho, bavele bangamameli idoti yakhe le. Sazama ukumbonisa lo mama noba ama-audio ethu engabalwa nje ku-Studio 7 ngoba abantu baningi. Sasike sazama ukuthi sikhulume laye, sim-advise, simbonise through yona ama-social media njengabo u-Studio 7 sinje, ukuthi bangamamela ukuthi uMakhubu abantu labo bayakusebenzisa. Be very careful abantu bezami labo bayakusebenzisa. Sebemsebenzisile manje, sebeqedile ngaye manje, sebemphoselale. Futhi angazi ukuthi umlimi kangenele uMakhubu bamxotshe. Bathi nxa bemxotshe base bambumbile, bamfremele lamacala, bamgweba ejele. Ukuze umama akatsheleki lo, udilize into eziningi kakhulu. Angeke akhale ngoxotshe ephalamende phezu kobe xotshe edilize i-MDC Alliance ngendlela enje abaxotsha abantu esetshenziswa. Namhlanje kuthiwe abamxotshi baphinde bambophe futhi ukuze ikhanda lakhe lisebenze kuhle umamakhe. Siyabezwa nje ogawule laba lalo umfana lesimuzayo lokube kuthiwa ngumabutho mbe, kuthiwa ngubutho moyo okweze-youth okuzano lo. Silicebise madoda, izano lizalidampa kuphela. Gawule, ziyeza madoda. Nangu uMakhubu.
Salubonani ku-Studio 7. Hayi, bengicela ubuza ukuthi kanti ubaba uMnangagwa yena i-Studio 7 uyasilalela yini? Nxa esilalela izicelo zethu zonke sizibeka lapho uyazizwa yini? Mina nginqobile ngilapha eBotswana la. Bengilesicelo sokuthi ahlolisise izinto ezenzakala kuma-passport offices, lapho kuthathwa khona izincwadi zama-passport, lezi ncwadi zezithupho, ukuthi i-corruption eyenzakala laphana uyayazi kumbe kayazi. Nxa eyazi uthatha nyathelo bani? Ngoba kunzima bakithi, kunzima. Akula passport engathathwa nge-R8,000. R8,000 uyakuthatha i-passport yokuya ngaphi? Hayi, uxolo sibili ngaleyo ndlela. Sicela ukuthi kuhlolisise ukuthi kanti kwenzakalani kuma-passport office. Siyabonga.
Nani balaleli be-Studio 7 nezisebenzi ze-Studio 7, ngilibingelele ekuseni, ngisemaphisa. Ngithi lapha silohlupho olukhulu kakhulu, sesilimile ingqozo. Nxa silima thina uhulumende usithengela ngamanamba amabhoni. Khathesi kuthiwa nxa sesifuna ukuthatha amathrekithi sibhadale ngamayusa. Amayusa lawo siyawathatha nga sitshaya ngezandla njengabantu bemakhaya, ngoba silaplani. So sidinga uhulumende angenele kumakhampani akhe wonke. Amatrektor lawa sawanikwa kudala ngesikhathi sikamgabe, kwathiwa ngawethu, kodwa namhla selabanikazi. So asisakwazi ukuthi thina senze njani. Sitsho ukuthi sinxusa ukuthi sisizakale khonapho. uhulumende kasizwele lathi. Nxa kuyikuthi sifanele sibhadale ngeyusa, kasibhadale lelo yusa thine sizalisebenzisa emasimini. Kodwa nxa sibhadala ngamanamba, emasimini sisebenzisa amayusa, asikwazi ukuthi amayusa siyawathatha ngaphi. Sikhathana kakhulu le-America thina nxa sila. Sicela uncedo khonapho ukuthi sincedakale sibi. Njalo sicela ukuthi nxa amabeletho engenile, sibhadale masinya. Asoko khathesi silimi ukuthi sizabhadalwa ngomnyaka ozayo, kodwa khathesi sihlanyele umumbu. Ama-input omumbu siyawathatha nxa imali singayiphiwa. So siyancenga sibi, siyancenga sibi. Sithi ukuthi sincenga umusa ukuthi uNkulunkulu kangenele zonke izinto zihambe ngendlela yayo. Ungabi labanye abantu abahlukuluzwayo, ungabi lesinye isizwe esihlukuluzekayo. Abalimi bemashoneni sibazwa bencoma kakhulu ukuthi imisebenzi yabo iyahamba. Ethi ngahamba njani imali singela? Siyancenga, asiphiwe imali.
Siyazibingelela ntungameni Nkomo kini lonke emahlabezulu nabakwaStudio 7. Isimanga esikhulu la esesivele emntwini omnyama kwakusilwa kuzama ngani i-Afrika ingabe yonke ibambane ibe yinye, kodwa esavela manje sokungani i-Afrika ngeyama-president lama-minister. Kwenzakala njani? Kesinto esikhulunywa lapha ibuhlungu ngoba abantu ababesilwa abantu babengafundi, babengafundanga. Lenzo sizoyikhuluma noma singafuni ukuyikhuluma, kodwa ibuhlungu ngoba into esizikhulunywa lapha zizwakala ukuthi zikhuluma njani. Cela ntungamikumo silibingelela lonke le hlobo nalokho elikukhiphayo sikuzo sokungani i-Afrika ingayenza into ebonakalayo. Njalo lowayesilwa kakhulu uMandela labonkomo babekhuluma nge-Afrika, kukhona omunye umuntu okhuluka kukhuluma ngayo i-Afrika. Singathwalisani nzima abantu, asizameni ukuthi into zabantu zilunge ukwenzela kungazabeli ubutsotsi nani nani. Manje into esiyenzakala manje ayi inzima vele, iyasethusa futhi vele simi ngezinyawo ezinyalo ukuthi kathi kwenzakalani vele into eyenzakalayo. Icelo leso ukuthi akhe lizame ukuthi lingi-Afrika lilungise into ngendlela, kumbe sokuxotsha vele abantu indawo zonke. Sokufuneka kuhlale bona abantu abangayiba bakhuluma leso zilungu thabo sebeseBheli kumbe siBheli kumbe siTswana sapho. Hhayi, akhe lizame ukuzama ukubonisa ukuthi lingabantu, lingathathi into yabelungu, abelungu bahleli kahle manje. But ingasaba ngayiloke lilumana nje ezikawu, lilumana nje ezintsha. Sokungani ngenxa yebethi sizibhabhuni phela babeqinisile, ngiyabonga.
Salubonani bantu be-Studio 7 labantu beZimbabwe bonke. Nathi bantu beZimbabwe ake lihlanganise ingqondo zenu ndawonye. Lokhu ukuthi kuthiwa ama-president azagcwala ilizwe omunye nomunye esithi ngile party yami, lingakwazi ukuthi imali yelizwe lizayithatha ngaphi, akula lutho olungatshintsha. Lawe ungazibe ngu-president uzafana lomnankakho noma umsuhle. Kanti yena angatshintsha ngani ngelamali? Tshelani abantu bezanu balitshele ukuthi imali yelizwe leli ngaphi bayakwazi, nokuthi wayingangena elizweni bayakwazi, libabuze bayilithathele imali. Nxa kubehlula badinga umuntu uyathathela ilizwe imali ukuze abantu beZimbabwe baphume. Futhi njalo ngicela ukuthi umama uMakhupi akhangele izinto zabantu bona ababempumalanga bazambulala bembulalele ezombangazwe. Usebenze kakhulu kakhulu loTsvangirai, uthe sesifo wabe semkhiphile sefoko wakhe, uthe siyangcwaba uTsvangirai bebefuna ukumbulalela khonale, khathesi nampa sebeqalisa okunye akukhangele.
Salibonani ekuseni kwalamhla kuStudio 7. Hayi, mina ngazi ukuthi angikhulumi kahle. Oh, ngiyathukana angazi, kungakho ama message amangabalwa. Okhulumayo uGodfrey Moyo omabulana. Into engizibuza ngayo ebantwini bezano PF, bathi yibo abakontrola yonke into seZimbabwe. Kodwa abantu bayathaya abantu abababophi, kuyibo iState. Angazi ukuthi into efana naleyo umuntu maye ebona ezweni othi ngelakho ubuya ungambophi, mara uyazi ukuthi abantu bawonelwe. Kumele bebotshwe ngobani? O kumele abantu sizithatheleni umthetho ezandleni. Ma abantu labo bebuya besilwa nabantu, lathi silwe labo, asazi. Ibuhlungu linto eyenzakala eZimbabwe impela. Siyacela ubelieve gawule ngoba yibo abakhulumela iZimbabwe, noma into engamanga bavuma amangeni la bekhuluma amanga. Nango uMabutho Moyo laye ukhuluma into efana lekagawule, angazise lafundiswa into eyi-1 ukuthi amanga liyakhulume liyamela. Sithwele nzima bakithi eZimbabwe, sizazithathela umthetho ezandleni.
Labo be kungabalaleli be Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318.